usiyalamukela la emsakazweni we-Studio 7 ngolwesibili mhla ka 9 Ncwabakazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Alinga lichona njani izilukandaba mthwakazi omuhle ondlela zimhlophe kumagumbi amane omhlaba olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Kumele umongameli welizwe uPresident Robert Mugabe akhulume labo axolise kumaovedi kathesi amaovedi azondile le ndaba ze-G40 lezi. Amaovedi are very divided kathesi uyabona abanye bayasupporti iLacoste le.
UZulu unanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yabakubutho olwe Defense Forces Day.
Basikhathe becomplaina ukuthi i-business ayisahambi ngoba ama-truck anile. And then namhlanje kube kunamapolisa amaningi kakhulu emesina ngase-border, but sikwanise ukuhamba saye-border, abantu babutana.
Umngcele we-Bait Bridge lamhlanje wale ulokhu ungelamabhasi lezimota ngelanga lesibili lokuthengisela phezu komthetho owalisa ukungena elizweni kwempahla ethengwe kwamanye amazwe. Abenhlanganiso yemisakazo yezigaba e-Zakraz bathi bakhathazekile ngomcabango kahulumende wokufuna ukuma ukupha amalayisensi kweminye imisakazo emitsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni we-Studio 7. UZulu weHarare umanyane labanye ilizwe lonke ukunanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yabakubutho lwe-Defense Forces Day, kodwa ekhala ukuba okwalonyaka kwehlukile nxa kuqathaniswa leminye iminyaka ngoba bebengaqoqelwanga imicimbicimbi yokuzilibazisa evame ukwenziwa ngabezomvikela. Okuningi sikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba eseHarare.
Kuchaywe umpululu kubangwa umsindo wokujabulela lapho uMongameli Robert Mugabe engena enkundleni yeNational Sports Stadium ngosuku lweDefense Forces Day ezokwethula amazwi akhe. Emazwini akhe uMugabe uncome imisebenzi yabakubutho elizweni kanye lakwamanye amazwe lenhlanganiso yokubalisa e-African Union, United Nations leye-SADC.
This year as part of the Food Security Task Force,
uhlangothi lwabakubutho olubona ngokuphathisa uZulu nxa kulendlala elizweni lusize kakhulu.
Lolu suku lokunanza abakubutho lonyaka lunazwa kulokufuthelana phakathi kwenkokheli yabalwa impi yenkululeko ekhokhelwa nguMnumzana Christopher Mtshwanga, yona engazihluphanga ukuzaphatheka njengalokho abakwenze kwelokunanza imisebenzi yabalwa impi yenkululeko lwe-Heroes Day izolo. Lokhu kufuthelana kuza ngemva kokuba kube lokungezwani phakathi kwabo loMongameli Mugabe phezu kokuba ngubani okumele athathe intambo zombuso abalwa impi yenkululeko laba besitsho mgceke ukuthi basekela umsekeli kamongameli uMnumzana Emmerson Mnangagwa. Kwadala uhlukunyezwa lokubotshwa kwabanye babo. UMnumzana Blessed Ronga, omunye wabakade bekulo mkhosi, uthi akaboni ukufuthelana kuphela phakathi kwabalwa impi ngaphandle kokuba axolise uMugabe ngokuthe kwenzakala.
Kumele umongameli welizwe uPresident Robert Mugabe akhulume labo axolise kumaovedi kathesi amaovedi azondile le ndaba ze-G40 lezi. Amaovedi are very divided kathesi uyabona abanye bayasupporti iLacoste le.
Lanxa beze ngobuningi abantu emkhosini walamhla bebetshengisa ukungawujabuleli kangako owalonyaka abekade bekulindele ukukholisa njengenhlala yenza okubalisa imicimbicimbi efana lendlela abasesibuthweni benza ngayo lapho besempini ingazange yenziwe. Abakade bekhona emkhosini lo bathi okunye okusuke kwanenka uZulu yikuba uZulu ubekhangelele ukuba uza kutholiswa okuya ethunjini njengoba indlala ibhahile nje. Kuthi abaphila ngokuthengisa bebeze ngobuningi bezozama ukuqhuba ibhizimusi ehlukeneyo kusukela kwabekade bethengisa isithwala kanye labonamnede. labo bebekhala ngelokuthi owalonyaka womkhosi awabatholisanga nzuzo njengeminyakeni. Umumo womkhathi lawo ubaphazamise kakhulu abathengisa okunathwayo njengoba kuvuke ukugubuzele. Unkosazana Tharisa Ichotho ophila ngokuthengisa laye uthi ibhizimusi beliphansi kakhulu lamhlanje.
Hayi, ibhizinesi incane. Maybe mina ngiyilashile because ibhizinesi kade ngihamba layo ngama-freezes. So i-weather ikhanya ayikho right. Maybe ngangangapheka isitshwala, yeah, ngabe ngathengisa.
Yena utshele intatheli izindaba kuba belumnandi kuye usuku lwanamhla.
Ya, usuku lwanamhla belumnandi sibili. Ucakathekile kit izizalwane zeZimbabwe. Akula problem namhla, angibonanga into engarayithanga. Angikholisa ama-parachute. Rekulalele umngameli wethu ekhuluma layo macheso.
Ungenwe inkokheli yeZANU-PF. Abasekeli bakamongameli bobabili umnumzana Phelekezela Mphoko lemuli yakhe kanye lomnumzana Emerson Mnangagwa, inkokheli yabakubutho, inkokheli kunhlangothi ezehlukeneyo zikahulumende abamela uhlangothi lwebutho emahofisini abameli bamazwe ehlukeneyo eZimbabwe, abakubutho lezihlobo zabo kanye loZulu. Ulibaziswe ngendlela ezehlukeneyo uZulu okubalisa umdlalo wenguqu phakathi kweqembu labakubutho lele Capes United. Bebekhona abeqembu lempale Jimurenga Kwaya njengenhlala yenza kanye lomculi olodumo u-Alec Macheso leqembu lebhendi yabebutho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Siyabonga Mavis. Silokhu sikudaba olufanayo. UZulu wakobulawayo seveze imbono ehlukeneyo ngokunanzwa kwelanga lamaqhawe kanye labakubutho le Defense Forces Day. Unomphumelelo moyo siphalo ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
IZimbabwe isileminyaka engamachumi amathathu lasithupha yathola uzibuse, njalo minyaka yonke inanza ilanga lamaqhawe labakubutho. Kodwa lonyaka kube lomehluko ngoba uZulu esemelana lohulumende ngokungathokozi kwakhe ngendlela abuswa ngayo. Omunye osakhulayo ocoxe le Studio 7 uThulani Sibanda uthi ukuhlukuluzwa kwabalwa impi yenkululeko nguhulumende sekuthiyele lilanga lingasela sisindo, njalo benze kuhle ngokungayili nanza ukuze kucace ukuba bacasukile.
Asikhangelisisa endulo ngempa laphana kube lulusuku olukhulu kakhulu. Abantu lezihlobo sisithakazelela lolu suku sikhumbula abalweli benkululeko, kodwa namhlanje sesitholakala abalweli benkululeko sebetheswa amacala abangelawo, khonoko sekubona kungekho rayithi.
Unkosikazi Cynthia Lunga yena uthi ukungabi le mali bengaholi kwenze ikhefu labaduma ngoba behlulekile ukuyabona izihlobo kumbe ukuzithokozisa behlonipha leli khefu.
Khathesi senenzelela ukuthi i-Heroes Day le Defense Forces Day akusathakazelelwa kakhulu njengakudala ngoba abantu abasaholi. Nathola ukuthi emsebenzini sebe singatholanga lutho, ngakho sebe singakwanisi ukuthi sivakatshele abanye abamakhaya, sivakatshele izihlobo, sihlangane siselebrethelela ilanga ngoba sebe singela mali. Sesithuna sihlezi nje endlini asisalithakazeleli njengakudala.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Siphiwe Ndlovu uvumelane lomalunga ethi abanamali, kodwa ukwephula kwesisekelo sombuso ngabezomvikela ngabakukhulumayo kwenza leli langa lingabi lesisindo ngoba inkulumo zabo ziyethusa.
Amasosha sesenza ilanga lethu lingasabizihle njengakudala, alisela sisindo ngenxa yokuthi inkulumo zabo ayisizo, sebetshintsha isisekelo sombuso. Ngakho abantu sebesesaba ukuyathakazelela ilanga leli nenkulumo zabo.
IZimbabwe bekulilizwe elinothe okwamagama ngezemvelo labantu abafundileyo lithatha uzibuse kule nhlonipho, kodwa inhlonipho yabalwa impi yenkululeko kunye lobutho kudala yaphela ngenxa yombuso ongananzi ilungelo loluntu kunye lokungalandelwa kwesisekelo sombuso. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingunomphumelelo moyo.
Olwela ilungelo likaZulu njalo intatheli izindaba umnumzana Itayi Dzamara lamhla ufikise umnyaka lenyanga ezinhlanu enyamalele njalo engaziwa ukuthi kanti vele ungapi lokuthi usaphila na kumbe hatshi. Abemuli kaDzamara bathi bazatshengisela kusasa eHarare besola uhulumende ngokungazinikeli ekudingeni uDzamara. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxela umngane kaDzamara umnumzana Charles Nyoni.
Kuyadanisa sivili and kuyasikhathaza sivili ukuthi kusitshengisa ukuthi uhulumende kaRobert Mugabe le-government yakhe ngabanakho ukuzimisela ukuthi bagcine lokulondoloza impilo yabantwana beZimbabwe.
Amapholisa wona athini nxa liyake likhulumisane lawo ngalolu daba?
Amapolisa vele kakho ukuzimisela ukuthi bamgcine nje bona basitshela ukuthi kabala notivini evidence or information yokuthi ungaphi. So bona vele ikhesi kibo sebayivala ngoba bathi i-case closed yokuthi abakwazi ukuthi ungaphi. So lokhu kusitshengisa nje ukuthi amapholisa lapha eZimbabwe wona ayiwo okuthiwa yiwo akwazi umsebenzi wesipholisa lapha e-Southern Central Africa, kodwa kathesi behlileka nje ukuthi bagcine ukuthi Itayi Dzamara waya ngaphi. Lokhu kuyadanisa sibili and kutshengisa nje ukuzama ukusilisa kukahulumende kaRobert Gabriel Mugabe.
Abemuli kaDzamara bona basesimene sinjani ikakhulu umkakhe labantwana?
Kunzima sibili ukuthi impilo ibuyele lapha eyayikhona u-Itayi Dzamara esaphila, esakhona, esaba nguye owayidingela imuli ukudla ngoba kathesi sebephila ngokokuphiwa, sebephila nje ngokokugcinwa ngabanye abantu nje ababezicabangela ukuthi wathi sike sihambise ukudla kumbe sihambise imali. So inzima impilo kwakathesi kokuthi ngesinye isikhathi umntwana uyake exotshe esikolo ngokuselakala kwemali yesizi kanye nje lokuthi ehluleke ukubhala ama-exams ngoba kulezikweledi esikolo. Kuyadanisa sibili ukutshengisela ukuthi impilo ayikho lula.
Lisalalo na ithemba lokuthi uyaphila uDzamara lapha khona?
Ithemba silalo sibili njengoba uDzamara singazange sibone isidumbu sakhe kumbe amathambo akhe. Thina silalo ithemba lokuthi lapha akhona, lapha abamgcina khona, usabe lokhu esaphila nje. Bazamletha nje nxa sebezimisele ukuthi bamlethe ngakithi, kodwa ithemba silalo sibili lokuthi usaphila.
Alo-ke ngumnumzana Charles Nyoni, umngani kaItayi Dzamara, ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 eseHarare. Abenhlanganiso yemisakazo yezigaba ama-community radio stations iZakraz abathi bakhathazekile ngomcabango kahulumende wokufuna ukuma ukupha ama-license kweminye imisakazo emitsha ngoba umumo womnotho ongamanga kahle. Okuninga sikuzweni kuMark Peter Ntambe eseHarare.
Obona ngemisebenzi kuZakraz umnumzana Kudzai Kwangwari uthi lumcabango uza ngesikhathi bekhangelele ukwengezwa kwenani labaphiwa amalayisensi ama-community radio njalo ukuncitshwa kwabo kungaba yikwephula umthetho.
Ama-community radios akabizwi ukuthi anikwe amalayisensi. Kuyini kudileka kangaka? Kuyini njalo okwenza ukuthi sithi njengoba ama-commercials ahlulekile ama-community radios lawa azahluleka?
Umthetho we-Broadcasting Services Act usele minyaka elishumi lanhlanu ukhona njalo uvumeza ukuba imisakazo yezigaba ibe khona, kodwa kuze kube lamhlanje lokhu akukenzakali. Umqondisi weZakraz unkosazana Vivian Maraba uthi kuyadanisa kakhulu ukuza uhulumende sedonda ngemva kokunikeza ithemba lokuba imisakazo le inganikezwa amalayisensi.
Izithembiso abazenzayo sokukhanya abasafuni ukuzenza ngoba kwesinye isikhathi kusalo Professor Jonathan Moyo lo Deputy Minister uSuphamandla Nzira kwase kube kwakhulunywa ukuthi ama community radios indaba yama licenses ikhona iyakhulunywa, but i problem yayikuthi ukutry ukudefine ukuthi i community kuchoni. So khathesi sesizwa u minister esekhuluma ukuthi bazakebeme ukunika ama-licenses amanye ama-stations, indaba engasiphathanga kuhle.
Okhokhela inhlanganiso ezimele ekhomaliso umnumzana Rejoice Ngwenya uthi ama-community radio stations aqatheke kakhulu la kunhlanganiso ezifana leyakhe ezilembiko enikeza uZulu imfundiso etshiyeneyo.
kuyanceda ukuthi community radio station ibe khona amazwi wonke aphumeleleyo mfowethu alama community radio stations.
Umaraba uthi iZakras isizazama ukukhulumisana nohulumende ukuze izwisise ukuba njengama community radio stations bami ngaphi kulolu daba.
NjengeZakras sikhangelela ukuthi sikhulume lohulumende isikhalazo zethu lokuthi sikubona njani indaba abayikhulumayo and how best to move forward, because lingakhangela even ama fees at times abhadalwa ngama broadcasters they are too high. But sina into esiyaziyo ukuthi i-community radio ichiyana kakhulu le-commercial. Ngoba i-community radio yi-community ngokwayo esupporta ukuthi i-station lesi sikwanise ukuba functional. I-community ngokwayo ekwanise ukuthi bebhadale athwa ngama-subscriptions, either ama-dollar ama-50 cents.
Abe Zakras bathi uhulumende kumele aphe abantu amalayisensi engatshoni ezihlupha ngokunye, ngoba oyabe engasoke enelise ukuyisebenzisa ezaphuma kunikeze ithuba komunye. Isigaba 61 le-62 sesisekelo sombuso sinikeza ilungelo lokuthola imbiko kunye lokuvulwa kwemisakazo. Uhulumende njalo wathembisa ukuba uzanikeza imisakazo yezigaba imvumo kulandela ukusungulwa kohlelo lwe-digitalization. Okwamanje kule misakazo engaba ngamachumi amabili egoqela iRadio Dialogue, Community Radio Harare, Gechenge FM leminye elokhe imele imvumo yokusebenza. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sobusele inyanga ezintathu kuphela ukuthi kuvotwe eMelika kukhetho lokudinga umongameli olandelayo weMelika oncintisa imele icele lamaRepublicans uDonald Trump ukhanya elwisana lomqanso. Inombolo zakhe zosekelo zisehla ngokulahla umlomo wakhe. Umeli wakuqala ngemva kweminyaka engamachumi amabili lanhlanu weMelika kwele Somalia. U-ambassador Stephen Schwartz usefikile esigodlweni salelo lizwe iMogadishu wanikeza ingwalo zakhe. Hello balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Umngcele weBeit Bridge namhlanje wale ulokhu ngelamabhasi lezimoto ngelanga lesibili lokutshengisela phezu komthetho owalisa ukungena elizweni kwempahla ethengwe emazweni. Amapholisa kwele South Africa abikwa iphinde njalo ukucitha ukumbuthano obwenziweyo ngabatshengiselayo laba edolobheni leMusina. Ingcwethi kwezomnotho zithi ungasebenzi kahle komngcele yelizwe ikakhulu weBeit Bridge oyiwo omkhulu elizweni kuzabangela ukuba uhulumende aswele imali. Kunyanga ezimbalwa ezedluleyo uhulumende wesehluleka ubhadala izisebenzi zakhe ngesikhathi. Sixoxe lenye yezingcwethi lezi umnumzana Masimba Kutshera othi ukutshengisela lokhu kuzakwenza uhulumende aswele inzuzo.
Izolo saba lomhlangano le Beit Bridge Clearing Agents and the Transporters Association kade bebuza ukuthi sizoqalisa nini ukurelease ama trucks konke le commercial cargo since sicele abantu ukuthi bame ukuyenzi ama commercial activities e border until further notice. So sabatshela ukuthi ukasikhathese abame kancane sizobatshela but khathe becomplaina ukuthi i-business ayisahambi ngoba ama-truck anile. And then namhlanje kube kunamapholisa amaningi kakhulu emesina ngase-border but sikwanise ukuhamba saye-border abantu babutana. Kodwa abantu khathe becomplaina ngoba kube kunamalunga ala ama protesters lawa abakade begqoki ama t-shirts awabhalwe Tajamuka. So abantu kade be complain ukuthi iTajamuka ayiyenzi okunenge, sifuna iaction enkulu edlula leyo abayenzayo. Abantu kade be city ba ready ukuthi basebenze endawenye le Tajamuka kodwa abasafuni indaba yokuthi abantu bahlale betshela abantu ukuthi sesifuni action, sesifuni action, kodwa kungela action eyenzwayo ku ground. So amapolisa basika baxotsha abantu bathi hayi lingavali lingavali umgwaqo ngoba kade simile abantu behlabela e-border.
Okungakusenzakala e-border lapho kungakuphazamisa yini uhulumende ikakhulu njengoba sisazi ukuthi kanamali, imali enengi uyithola khonapho e-border nxa abantu bebhadala imithelo?
Okwamalanga amabili awadlulileyo izolo namhlanje i-revenue yangkhona ngathi iyehle maybe okwesilinganiso esingafika ku-10%, maybe bazuze ilokuzeni i-revenue engafika ku-10% kule abajwayele ukuyizuza.
Kwandise ukuba le mota eziningi kakhulu na?
Mina namhlanje ngibone ama-truck amabili kuphela aseZambia engena. And then kwathi emuva kwekuthengisela kwabantu kwathula azange sibone umoya i-truck ingena futhi e-border.
Amabhasi ke wona ayedlula yini lamakhombi?
Amabhasi sibone amalutshwana maybe two, ngibone I'm sure two amabhasi engibabonileyo. Kodwa lawa mabhasi ngawase Malawi, ngingawazi ukuthi aseZimbabwe asendleleni yini, kodwa kube kungela amabhasi aseZimbabwe.
Ngesikhathi lesi sekhefu siyasibone kulabantu abaningi besiya ekhaya ukuyajabula lezihlobo labangani. Kumi njani kwalamhlanje?
Abantu bagcine ukudlula Sunday. Kathi sakhula abantu abadlulayo, even abamabhayisikili labana esijwayele ukubabona e-border kabahambi ngoba akula msebenzi, akula muntu ongenayo.
Alo ke ngumnumzana Dennis Juru owenhlanganiso ye-International Cross Borders Association, seqolisa besithe ngumnumzana kuJerry Hachibo.
Ngesikhathi kuqutshwa ukhetho ibandla le-DA, ANC le-EFF abetshelana amazwi aqatha esolana kumangalisayo. Kodwa kathesi lamabandla sekudingeka ukuthi akhe umanyano emadolobheni edlula amajumi amabili. Le yinto esinzima kakhulu nxa kukhangelwa ukuthi injongo zalamabandla zehlukene kakhulu. Edolobheni le-Pretoria, i-DA idinga ukugcwalisela amavoti ayo ngokudlelana lebandla le-EFF. Kodwa ingcitshi kwezombusazo umnumzana Piet Kroonkamp uthi lo budlelwano buzaba nzima.
The likeliness of a coalition, for instance, between the DA and the ANC.
Malutshwane amathuba ukuthi kube lo manyano phakathi kwe-DA ne-ANC. Kungenzeka kodwa malutshwane amathuba. Okungenzeka ukuthi kube nomanyano phakathi kwe-ANC namabandla amancane loba phakathi kwe-ANC ne-EFF.
Edolobheni le-Johannesburg ibandla le-ANC laludinga elizamanyana lalo ukuze lithole amavoti edlula amachumi amahlanu ekhulwini. Kodwa ke umgokheli we-EFF umnumzana Julius Malema usekubeke kwacaca ukuthi ibandla lakhe alisokeli manyane lele-ANC.
We are not prepared to speak to the ANC.
Asizimiselanga ukukhulumisana ne-ANC loba ungena enkulumeni zokusebenzela ndawonye ne-ANC.
Le yinto eza kwenza ukuthi ibandla le-ANC lizithole selobunzima obukhulu ekutholeni amabandla elizamanyana lawo, lapho elithole khona amavoti angaphansi kwamachumi amahlanu ekhulwini, njengoba amavoti atholwe ngamanye amabandla amancane emalutshwana okumangalisayo. Kodwa uKroonkamp uthi vele ANC le-DA nxabe kukhona okunye abangakwenza bezingasoke zidlelane le-EFF, kodwa kwakhathesi la mabandla kwasela enye indlela. Okwakhathesi kutsho ukuthi i-EFF yona engazange ithole idolobho elikhokhelayo izaqhubeka ingumaqhuzu ngesikhathi ibandla le-ANC le-DA encenga ukudlelana layo. Ngimele Studio 7 e-Johannesburg kwele-South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Siyabonga ke Nhlapho. UNhlapho lapho ubesethulela udaba lokhetho lwamakhansila kwele-South Africa oseledlule, kodwa amabandla ezombusazwe asebhekane lohlupho lokuhuga amabandla azasebenza ndawonye lawo emadolobheni angamachumi amabili lasithupha. Akula bandla elithole amavoti adlula amachumi amahlanu ekhulwini okulinani abalidingayo ukuze bathathe izinqumo. Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Emazwini akhe awethule emhlanganeni wenhlanganiso ye-Organization of American States, umsekeli kanobhala obona ngezokulondolozwa kwelungelo loluntu, umbuso okhululekileyo, kanye lamalungelo ezisebenzi uMichael Kozak, uthe elemelika liqakathekisa kakhulu izibopho zokuthi uhulumende basebenzele uZulu ngendlela emgceke njalo okhuzekayo lapho ephambanisa. Lomhlangano wenziwa ngesikhathi kuphuma indaba eziningi zokungethembeki ezecorruption, ukuhlukunyezwa kwentatheli izindaba loZulu lapho etshengisela ukungasuthiseki kwakhe ngendlela abasembusweni abaphatha ngayo umsebenzi. Esigabeni seLatin America, kuyazakala ukuthi imisebenzi yokungethembeki ye-corruption isibulele umnotho lentuthuko yawo. Iziphathamandla zikahulumende zizithaphuzela inotho zifaka ezambeni zawo kulokuthengela abantwana abalambayo ukudla, ukubakhela izikolo lezibhedlela lokunye umqoka okudingakalayo empilweni zabantu, okugcina kubangela ngamandla ubugebengu, ubusela, ukwephulwa kwelungelo loluntu lokungahlaliseki emazweni la. Kungaleso sizathu abantu bemhlubulweni we-Western Hemisphere sebephuma lelizwi linye lokuthi bafuna imibuso ekhululekileyo elozwelo ebantwini bayo engelabugovu, njalo betshengisela ngokuthula besebenzisa ilungelo labo lokuzikhulumela besola imibuso abalayo. Phansi komanyano we-Open Government Partnership, ohulumende balakho ukutshengisa uZulu wemazweni abo ukuthi bazinikele ukusebenza mgceke, njalo besebenzela ukwenza impilo kaZulu owamkhethayo ukuthi ibe ngcono. Kungakho-ke lemelika lisekela inhlanganiso ezizimeleyo ezilwela ilungelo loluntu lemizamo yazo yokulwisana lokungethembeki okwe-corruption. Elemelika liyemukela ukusungulwa komanyano we-OAS, Mission Against Corruption and Impunity, e-Honduras, njalo lisekela umsebenzi wayo langemali edlula izigidi ezinhlanu zamadola $5.2 million ukuze kulondolozwe ukuthula lokulandelwa komthetho kwele Honduras. Kule mizamo njalo enziwayo kwele Guatemala, lapho inhlanganiso ye-UN Commission Against Impunity in Guatemala esebenza nzima ukwenqabela imisebenzi ye-corruption kanye lokukhuthaza ukulandelwa kwemithetho yelizwe isiba ngumlamlankunzi ezikhathini eziningi lasemthethwandaba.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 usiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz. Lamhlanje ke kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection ku-Live Talk sihlaziya udaba lokusetshenziswa kwenkundla zebulenjini eze-intanethi ukukhulumisana lokuhambisa ulwazi. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilakho kuyabulenjini ku-www.studio7news.com. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zezindaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. UZulu weHarare umanyana labanye ilizwe lonke ukunanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yabakubutho olwe Defence Forces Day. Umngcele weBite Bridge lamhlanje wale ulokhu ungelamabhizimusi lezimota ngelanga lesibili lokutshengisela phezu komthetho owalisa kungena elizweni kwempahla ethengwe emazweni. Asiludgqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngilithiya ke kuStudio 7 Live Talk. Lilale.